ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously iDP yakhe iyazizaba icancer isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akufuzanga uphume esigabeni sakho ungazange wazisa nabo, kutho ukuthi suku-house arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe khona engasuki engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi yabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi siku-military state. So uma liku-military state ukuthi kungenzakalani kumvela okungazake bakwazi ukuthi bemenzise ingozi yemota khonokana nokuthi behambe ngxa bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni bele mhlabeni esengumuntu omdala. Obvious kanjani ngoba kulalokuyana kuthiwa i-emotional pain ukuthi umuntu nje yena unjani ayisho physical but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza bona laba abantu bakamnangakwa ama-CIO so yini ngezinye zendlela zokuhlukumeza abantu. So mbona ngazathi lalo ngahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani indlela kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangakho?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga, but obviously ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral engayiboni nje engayibonanga official, but ngicabanga ukuthi engabe yahamba. Uma ngixoxa nabanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona abe ofisi yena leyana sebe-reacta. Obviously khona okungabe kwenzakala anti labana ngondume yinkosi.